siya lamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence wonanzwa umhlaba wonke sixoxa lonkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugacha olubona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe abakuqoqileyo.
Ngiyabonga sithandekile. Ngathi lo ngumnyaka nje obenze manyana elizweni ngendaba zenu ezokuthi kulokhetho kuphela olunye ukhetho kubuye olunye ukhetho. Kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane, ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade ubanjwe khona ngu-member of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela le-GTCN ngoba lapho i-BOPRA layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alitshumi lasithupha kuhlelo lwe-GBV.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi insuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Hayi, udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona, ama-awarenesses ekhona, kugqugquzelwa kukhulunywa, kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba bona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawonye bengenanto zokwenza. Kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani, okuyikho okukalela khona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa kwabesifazana okuningi ungakunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezomnotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyidingeko yemali. Umama ngumuntu olesihle, omama basuka bekhangele into eziningi, okuyikho okudala ukuthi umama ngesikhathi ehlukumezekile uyakekukuthele ukuthi bilikahle ngiye emthethweni ngendlela evundiswe ngakhona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngakhona. Kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi ma sekufike kulesani igaba nokhandathesi umthetho ungasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula ususesulela khona ethethwandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama besintini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani, abantu abami bazaphila. Hayi, bekungcono usekazane ekhona. So kuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe mdalo wakhe umuntu olesihle lesihlelo.
Embikweni eliyamukelayo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabesilisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Kwabesilisa ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi. Njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge office ekhuluma udaba lwakhe lususa ukuthi uhlukumezwa ngumama, indaba yakhe ayiyamukeleki njengekamama ma efika. Obaba labana ababoni ubudoda bakhe. Okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kuncindelezeke kwenza singabi kwazi ukuthi inani lokuhlukumezeka kwabo obaba likhule okunganani ngezizathu zenyelo.
Abantwana-ke?
Okwabantwana khona kubuhlungu. Abantwana bayahlukumezeka kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu, sebehlukumezana bodwa. Abantwana bethu kathesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngibe ngasiphi isimo. Abantwana bethu sebewayini bayahlukumezana ezikolo kunje bayachayana bayabulalana izolo nje bezivalwa. Ungathola ukuthi mningi imikhosi ebekhona sebehlukumezeni. Kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakaliso asebezithatha ngezinga eliphezulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.